Indugendle ikawulezizweni amaswe onke ayakhala ngobuhle bakho baby funda emehlweni aw uyeke I love letter xelela utata wakho inkomo sizazileta Indugendle ikawulezizweni amazwe onke ayakhala ngobuhle bakho Indugendle ikawulezizweni amazwe onke ayakhala ngobuhle bakho njalo bayakhalaza njalo bayakhalaza Diziyo yakho ngiyayicela cela uthando lakho baby letter letter Diziyo yakho baby ngiyayicela cela Indugendle ikawulezizweni
Sizazileta